sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 3 kuMpandula 2023 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Uyabukhona ukukhona udokoza lo liyana ngijehambe ebantwini ngijehambe siyavakatsha kwamanye amazini ehlezi phambili kwakhona mana ecabinet abanye bakhekaza ukuthi kodwa phela wena watshontsha isihlalo lesi.
Kulungiselelwa ukugcotshwa kukamnumzana Emmerson Mnangagwa abakubandla lezanu PVCity sokumele abantu begodlwe ngezokhetho. Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi bakhulumisana lenkokeli ye-Southern African Development Community ngokhetho olusanda kuqhutshwa kweleZimbabwe. U-Hilt Strick owayikhokhela iqembu leZimbabwe kumdlalo kakhilikithi ngasekho. Salethulela ezamasiko ezemidlalo ngezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ukhangelelwe ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uzakungcotshwa kusasa enkundleni yemidlalo eNational Sports Stadium loba abaphikisayo besithi ibandla leZANU-PF latshontsha ukhetho. Uhulumende uthi kukhangelelwe ukuba kuzakuba labantu abaningi emcimbini lo ukuqela umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa, umongameli Felix Tshisekedi wakwele Democratic Republic of Congo, umongameli Philippe Nyusi wakwele Mozambique labanye. Ibandla leCitizens Coalition for Change likhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi ngalela ndaba lokwenziwa nguMnangagwa ozigcoba engelanhloni. Umnumzana Joseph Juma okudalele ZANU-PF Central Committee uthi abakubandlaleli kumele bebekwazi ukuba selidumele edlula.
Ukhetho lobuyile lwadlula, kukhethwe ngendlela emangalisayo ngoba kube lokuthula sibili kade siloku sikukhulekela. Sokwedlule. Kade sesifike esigabeni sobana sokumele kufone igovernment ukuthi kona kube le ngqubela phambili, kube lama issues economical development osomele siwakhangele. Akuseyiso sikhathi sokuthi sifuna ukubangisa sibangisa, sibangisani kanti sisizwe esinye, singabantu banye. Abethibusi kade sinto esomele beyenze ikuthi kabasondele eduze kubanjiswane njengabantwana beZimbabwe sisonke ndawonye. Hatshi lokhu abakwenza ukwenzeli labo ngelinye ilanga nxa ukuthi kuwele kibo bathi baphumelela lathi singabangisi sibambisane labo ngoba into eqakathekileyo konke lokhu sikwenzela ukuthi silungise umkhonomi wethu abantwana bethu bathole ukuphila okungcono kulalokho esiphila khona namhlanje ngenxa yokulwa kwethu sisimbacazile kangaka sosoke isikhathi sokubambana kathesi.
Ye, kodwa bona bathi hayi phela vele ukhetho lokutshontshiwe so vela kusebenzeki lapha sebengena kusadiki lapho ukuthi akwenza ukhetho lutsha.
Kanti bona lapho abanqobe khona solako kutshontshiwe yini na ngoba banqobele phela endaweni ezingi njengalapho kobulawayo kithi bathethe wonke amasithi engu-12 ama-MP bathatha wonke amasithi angu-29 awe-council. So babaqilile yini na eHarare bayenze the same thing, eMatlosi bayenze the same thing, bathethe amanye amasithi lakwezinye izindawo behamba bedobadoba lawa amasithi. So lawa amasithi abawathetheyo ngokuqila yini na?
Wena ubona njani kona?
Kutshengisela ukuthi na ekhethweni vele kuzawuba le mpumela ezimbili. Whether uyanqoba kumbe uyanqotshwa akula ukuthiwa kona njengalokho abakufuna ukuthi unabona bafuna impumela ezimbili ezokuthi banqoba kumbe esithubeyo sithina baqiliwe. Kanti indaba ungavuma ukuthi hayi kunokunqoba lokunqotshwa njengoba lawo benqobile kwezinye indawo kabavume unqotshwa kwezinye indawo kuye simple as all that. Akula nto ezimangalisayo either ungangena ekhethweni uzanqoba kumbe uzanqotshwa.
Umnumzana Joseph Juma ukudalele ZANU-PF Central Committee besixoxa laye ekobulawayo. Abukubandla lesisisiba chapa singendukube sithi sebekhulumisana lenhlanganiso yeSADC ngokwenzakala kweZimbabwe. Unomzana Promise Mkhwananzi ophethe kwamanje isikhundla sesikhulumele sebandla leli uthi umnangagwa ugida esiqhakezela.
Thina sithi ukhetho lwenziwa alisilokhetho, sobesiyarensiya kwenzana ekhoti on the basis of ukhetho esithi kalukho akulaa khetho olwenziwayo. Kufuze kwenziwe ukhetho oluhlelekileyo oluqondileyo lapho kuzaphuma khona umkhokheli welizwe leZimbabwe. Njalo kwesibili, iminyaka neminyaka sesiye emakhoti, uyakwazi mne wethu sisiye emakhoti, kodwa amakhoti ethu asesitshengisile wona mchazi ukuthi banecele abakilo. Ngakho lokho izimo azibanika ubufakazi bonganani veli decision yabo besebenayo yona ekeyileyo ezayisiyo ekumele iphume kuma-facts arepresentwe ekhoti.
Pho kuyiwa phambili liza kwenzani Mkhwananzi?
Kuyiwa phambili sizakuhamba nesigaba se-diplomatic mission. Sikhuluma labantu bethu asebehambile emazweni athiyo besekuchasisela inkokheli kakhulu ezesadakhi okwenzakalayo eZimbabwe kuthi akunakhetho olwenzakalayo oluqondileyo. Ukhetho kuze lwenziwe kuthi izekhi idilizwe kubunzo omenye inhlanganiso ezokwenza ama-election isupervisor iSADC le-African Union. Sokuqalisile lokhu izithunywa zikamongameli babo uNelson Chamisa sezisabalele irijini yonke zisiyakhulumisa ngabakhokheli bakhona ngale zibabonisa njalo zibaqinisa ngephozishini eqondileyo eyathathwa yinabade besenza behlola ukhetho lapha eZimbabwe esingathi thina yi-SADC clever mission layo evumela lathi ukuthi ukhetho lolu alubhanganga kuhle, kufuze kube lokhetho olutsha olumgceke oluhamba kuhle.
Kodwa-ke abakubandla le-ZANU-PF bathi phela ukuze kuguqulwe impumela yokhetho lelo kumele kuhanjiwe emthethwandaba hathi i-SADC, ngoba bathi i-constitution phela ikhona. Sikalo sombuzo sokuyaguquka njani khonokho?
Thina asithathi ma-instructions kuZANU-PF, siyacubungula indaba esikhandane lazo, sisenza ama-decisions ethu sodwa njengenhlanganiso ye-CCC ikhokhelwa ngobaba uNelson Dlamini. Inhlanganiso ye-ZANU-PF layilombono wayo kuqondile yenze kwenzayo. Thina okwethu esikutshela khona i-position yethu njenge-CCC yokuthasisayanga emsisondaba siyaphambili ngohlelo lokumobilayiza ama-citizens lokukhonsulta lokuzwisisa ukuthi bona ama-citizens abayibo abaningi belizweleni acabangani njalo bafuna kwenziweni ukuthi into leyo yenziwe yizane ikhiphe kube lehlelo lokukhetha kutsha umongameli weZimbabwe.
Umnumzana Promise Mkhwananzi ngophethe okwamanje isikhundla sesikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Vekthemba Mhlanga, ingcweti kwezombusazwe ezimeleyo ekweleBhilithane.
Lapho sokusenzakala nje ukuthi ibandla leZANU lo mnangagwa sebesenza nje ukuthi kugcotshwe okuyize ngoba sebefuna ukuthi betshengise lokuthi hayi bona ukhetho baluwina ukhetho lwakade lukhona. Ngoba ngisho sikwazi ukuthi abaphikisayo ikakhulu abe-CCC bathi hayi umuntu lo kawinanga watshontsha isihlalo leso, yikho okukhona futhi akusasa nje sokugcwalisa umthetho nje kuphela. Kodwa indikimba yendaba yokuthi ukhetho aluzange lusetshenzwe ngendlela efunwa isisekelo selizwe ilokho ikhona. Yabo khona ukhona udokozalo liyana ngithi ehambe ebantwini, ngithi ehambe siyavakasha kwamanye amazingu ehlezi phambili kwakhona mana e-cabinet. Abanye bakhaya besithi kodwa phela wena watshontsha isihlalo lesi.
Abale ndaba lakho yini khonokho Mhlanga?
Bengazithaya ingani abala ndaba lakho kodwa. Kodwa into okumele siyinanzele gidi ukuthi iminyaka emihlanu le edluleyo indaba akade beyigijimisa kakhulu yindaba yakuthi kwenjani le nto ithiwa yi-engagement, into yokudlelana lamanye amazwe, ukudlelana namazwe anjengabo-Britain labo-America beyiqakathisa kakhulu. Ungathi akhangela sibili zonke inhlekede zikhona uhlekede beyokuhambisa phambili uhlelana lokudlalana ngamanye amazwe. Manje kathi sibazadlalana njani lamanye amazwe nxa ukuthi befika ngale? Abantu labana beqala bebuze ukuthi hayi kathi indaba liyani yokhetho engaphelanga liyana sizayenza njani? Yikho-ke okuzabenza njani bengalali ebusuku lamini lantambama.
Ye nxa sesikhangela khonokho okukhuluma ngakho ukuthi babe vele bele njongo yokuthi kuvuleke phela amadubu ukuthi bakhulume lamanye amazwe, akusoze kwenzakala ngombono wakho?
Kuzenzakala kodwa kuzenzakala njani? Kungani inkulumo ikhona esenjani ayisoze ibe ngenkulumo eqondileyo? Babethi behlala phansi nje khona phana bethi baqalisa udaba ngoba kukhulunywa ngento zokuthi abantu bezosungula amabhizinisi eZimbabwe. Indaba iyabe ilokhu iqalisa emhlanganweni lapho indaba ukuthi hayi kodwa kule ndaba yokhetho lya uyabona ke duku ukuthi sibisela zonke inkulumo ezingabe siswa khona isizibisela emuva yikho mina engibona injani njalo kuzabe nwaya ukuthi beze becine besithini kukhulunywe labeqembu lesisisi ngibona ingani yikho kuzakugcina kusiya khona okusegcikeni ukuthi uthetho lolu impumela yalo ayisilo impumela eyayifuna ngabantu bezimbabwe ngitsho la kancane
ye khonoko ke okukhulumisana lamanye amagembu kumbe ngithi lamanye amabandla anjenge-CCC bangakwenza yini abantu bezanupiyo
sonke kwenzakahle uyakhumbula laphana umuyi umgabe ukuthi ucine ekhuluma njani lolo Tsvangirai ngoba laye wayesebona ukuthi usephakathi kwembokodo lelitshe lapha ngoba kwakungesela okunye okwakungohamba ezimbabwe kwakungasela enye imisebenzi engenzeka ungazange kube njani ukukhuluma khona kuyami yikho sokukhona ukuthi nxa vele kule ndawo ezinje babadinga ukuthi kumele kukhulunywe omunye lomunye uhle bambe laphana egebhe kwesakhe isikhathi kweyakho indawo yikho ke izani izabamba igebha lapho isithi hayi thina sawina ukhetholozo i-CCC izabe mina ngalisidali winanga lenza into zobugulu khonokho nje then okubahlukanisayo phakathi kwabo yikho kuzanjani okuzathi omunye umuntu uzabuye kuthi hayi madoda elaoma asihlaleni phansi sikhulume alike nithi indaba zeni lezelimi engazo ngale siyalizwa lithi lagqila siyalizwa lina lithi laweni kodwa hayi liyabona phela futhi umkhandlo lo olehlukanisayo yokumele siwubone ukuthi singawuvala kanjani
kusenzakala konke lokhu bawamhlanga siyabona ukuthi kulabantu phela ezimbabwe pho kumele bona benzeni kumele belalele bamelele kuyathiwani kona
uyabona into kathesi mina engani yangihlupha wadiwe ukuthi singathi ngakhangela ama-election ka-2003 2008 2013 bekuthi nxa kusiba le mpumela enje abantu behambe esitaladini lapho ingani batshaye izinto abasebekhangele phansi bengakwazi ukuthi benzeni ngoba impumela kade beyicabangela kulolo khetho lwadlulayo ayisiye yaba khona kathesi okungani kuyangihlupha okungesabisayo ukuthi kulokuzonda abantu bazondile kakhulu ukuthi no bese bezilungisele ukuthi no hayi ngemva kweminyaka eyi-43 sihluphekele izweni leli nantu utshintsho selubuyile abantwana bethu bazathela imisebenzi thina esesizaretire zathola ongamampenshini okungcono abantwana bethu abasemezweni abahamba ngeminyaka eminingi nini sebezaphendula konke lokho sebekubona ngani akumele kwenzeke kweminyaka engu-5 elandelayo yikho nxa ungathi uyakhuluma labantu kakhulu ngathi uyananzela babaduli kulokuzonda manje nxa kulomoya wokuzonda elizweni kuthatha nje isitikiso mentshisi ukuthi kulumathe okunye okungalunganga
ukuthi kungalumatha okunye okubona khonapho
kungalumatha into ngokuthi kulumatha nini kulumathiswa yikuyini
umnumzana bekuthemba mhlanga ingcwedi kwezombusazwe ezimeleyo ubeqoqa le studio 7 eselondon kwele bhilitane Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba abantu bobeleniger batshengisela emigwaqweni besithi kumele ibutho lakwele France liphume liphele kulelo lizwe. Ibutho lakwele Niger lisanda kudludluna intambo zombuso. Ele Ukraine libiza ukuba namuhla liwise indizamjina ezithwala amabhomba ezohlobo lwama-drones ezingamachumi amabili zambili 22 e-Odessa. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Okwamanje sokuyisikhathi sezamasiko. Siqhubekela phambili namhla sixoxa ngemisebenzi yenkosi umzilikazi kamajobana. Lamhla ke sixoxa lomnumzana Nkululeko kwabalanda mathe. Ye, sakwamukela kuhlelo mathe.
Kambingelele mphakazi omuhle, phinde mbingelele kuwe msakazi. Ngithi solusondele usuku lomgubho wenkosi umzilikazi. Sokusele nje insuku eziyisikhombisa lapho ukuthi esabe silugubha sikhona kobulawayo sisehla silubhekise khonale ematopo engathi 22 kilometers endaweni okuthiwa kusemhlahlandleni esigodlweni senkosi umzilikazi lapho eyayizize khona yaze yakhothamela khona ngo-1868 mhlaka 10 September lapho esizabe silugubha sikhona.
Siyakuzwa kwabalanda lo nyaka kuyabe kulani
lolu hlelo luzobe lume kanje luzobe lusukusela endaweni okuthiwa kusemachobana luzoqala ngo-7 ekuseni lapho esizosukela khona isizwe sonke jikelele lapho esizohlangana khona emachobana ngo-7 lapho esizomatha khona sisuka emachobana silubhekise emzilikazi mase sisuka emzilikazi simatha isihamba ngolukhing lokubhengula road silubhekise endaweni lena okuthiwa kusegcekeni lenxala. Ngiyazi ukuthi abantu sometimes basuka bengakwazi bebona igceke bengazi ukuthi leli gceke liminani ngoba ungananzelela izimpawu lapho inkosi ezazisenzela khona imisebenzi kaziphaywanga njengalapho kwaZulu. So sizabe simbhekise egcekeni lenxala, uma sisuka lapho sizobe simatha sonke silubhekise esithole lapho esizothola khona amabhasi azabe maningi impela amabhasi uZulu lapho uzogadela khona amabhasi nemitshova sesilubhekise ematobo kuyabe sekungu-9 o'clock. So okuyukuthi uZulu kabuye wonke ephelele emathobana, ma washayelwa ngu-7 emathobana uthole ukuthi sesisukile. Gijima-ke wena uye esithole lapho uzothola khona amabhasi azasuka ngo-9 kusiya ku-10 azabe lokhu ethutha abantu laphana silubhekise emantobo. Lolu hlelo luzobe lume kanje, luzobe lukhokhelwa zinduna le-MCO imthwakazi organization cultural ekhokhelwa ngoba kugama namabutho azabe khona nabomama bethandanani bazabe bekhona nentombi zomhlahlandlela nazo zizobe zikhona noZulu wonke jikelele kuvunyelwe wonke umuntu. Siyacela abantu bakithi ezepolitiki impawu izikipa singazifaki ngoba siyabe sibungaza umkhosi wenzelekazi. Wayengahlukanisa abantu ngezepolitiki, wayekola sonke isizwe sikamthwakazi. So kufadingakala ukuthi sonke sibeni khona. Indaba yepolitiki sike sime nje kancane ngayo
qiba khonapho kwabalanda.
Kuzobe kukhona, kuzobe kusindwe ngabethole amabutho ediya inyama iyabe ikhona kwadliwa nje kunjalo. Usuku mhlaka 9 September, singakhohlwa 9 September ilusuku lolo esiyabe sikhona koBulawayo. Amabhasi ayasuka la eGoli nge-Thursday.
Hayi, siyambonga kakhulu ke uNkululeko Gobalanda Mathe, ingcwethi kwezamasiko esintu. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontukameni Gomo.
Ngiyalamukela kuhlelo ofuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhola libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngifisa ukuthi namhlanje sikhangele amahubo 2. Ngizokubala amavesi amalutshwana. Kungani izizwe zixokozela labantu benakana okuyize? Amakhosi omhlaba azimisela lababusi benza ugobe ndawonye bemelene lenkosi njalo bemelene logcotshiweyo wayo besithi asiqamule izibopho zabo silahle intambo zabo zisuke kithi. Ohleze emazulwini uzahleka, inkosi izabahleka usulu. Khona izakhuluma kubo entukuthelweni yayo ibethuse ngokuvutha kolwaka layo. Kube kanti mina ngibekile inkosi yami phezu kweZiyoni, intaba yami engcwele. Ngizalandisa ngesimiso, inkosi ithe kimi, wena indodana yami lamhlanje ngikuzele. Cela kimi ngizakunika izizwe zibe yilifa lakho, lemikhawulo yomhlaba ibe yimfuyo yakho. Uzaze bephula ngentonga yensimbi, uziphahlaze njengembiza yebumba. Siyabonga namhlanje. Ngifuna sikhangele indaba yokuba uNkulunkulu nguye osesihlalweni obusa yonke into. Ngiyakhumbula ukuba kule mthandazo yenye khona eseyinye ebhalwe emabandleni ethu siyabe sikhuluma uNkulunkulu simuthi ngumnini mandla wonke ngelinye ibizo lakhe njalo ngolunye uphawu lwakhe elokuba uNkulunkulu. Ukuba ngumnini mandla wonke kutshoni? Kuthi ukuthi uNkulunkulu wonke amandla ngawakhe, ungaphezu kwawo wonke amandla esiwaziyo lapha emhlabeni, ungaphezu kwabo bonke ababusayo, ungaphezu kwayo yonke imibuso ekhona ngoba unguNkulunkulu. Lokho kuqakathekile ukuthi sikuzwisise. Nxa sikhangela lapha amahubo 2, ngifuna ukusidonsela ukuba sikhangele isimo sethu thina njengabantu. Isikhathi esiningi into elethu ukuba sibe nokudangala, silahlekelwe lithemba, yikuba thina nxa sikhangela isimo sethu, sisikhangela ngamehlo ethu, sisikhangelela eduze lapha thina esibona khona. Manje lapha siyananzelela ukuba izwi likaNkulunkulu lithi lona, yena ohleze emazulwini uyahleka, njalo ubahleka usulu. Indaba uNkulunkulu esenza njalo kungenxa ukuthi yena nxa ekhangela izinto ubona isiphetho sento, kabona ukuqalisa kwalinto, kaboneli emaduze, amehlo akhe kafiphalanga, ubonela khatshana le lapho kuphela khona into lendaba, lapho ezaphelela khona. Yikho uNkulunkulu ehleke sithi kambe shiwo izizwe loba zingaze zixokozele, labantu benakana ukuyize bengeke benza lutho entweni uNkulunkulu abehlose ukuba ayenze. Lokhu nguletha njengenkuthazo ukuthi kungabe kulesimo esisempilweni yakho okokuthi nxa usikhangela ngamehlo akho kathesi, ngoba ubona kufiphele, ubonele duze, ungaba ngumuntu odangalayo, ungaba ngumuntu othi manje lapha sokuphelile, isimo leso esimelane lawe uNkulunkulu asehlule asikhiphe, kube lempilo entsha, kube lokunqoba okuzayenza ukuthi wonke umuntu abe nentokozo. Ngakho-ke ngiyakukhuthaza namhlanje mlaleli ukuba ngicela ukhangele izinto ngelihlo likaThixo. Ungayenza njalo, ithemba liyaqhubuka phakathi kwakho, uzaqalisa ukubona ukuba kambe bena benikhangelele eduze.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, igama likaJesu, sibeka bonke abantu abakho abalaleleyo, sibeka ilizwe leZimbabwe ezandleni zakho. Sinokuthokoza ukuba wena uyinkosi, njalo uyanqoba yonke into. Egama likaJesu, amen.
Lo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Kweza batha uTaboka Ncube uxoxa noNehemia Sihlahlabani Moyo, wakhethwa ukuba ngukhansela weward 17 eBruna Park.
Hayi, inhliziyo yami isesigabeni sami sika-17 ngiyathembisa abadala ukuthi hayi ngifuna benithume njengakhonokho engabatshela khona isikhathi engiqalisa ukukhankasa ama-posters ami ayebhalwe ukuthi thuma mina. Ngisho ukuthi abadala banithume ezikhalezweni zabo ababekhalaza ngazo ngikhona, bathume mina ngizogijima njengomuntu osakhulayo omncane. Ngiyebacelela ecounseling ukuthi hayi abadala beBruna Park bathi bakhala ngalokhu. So ngiyababonga kakhulu ngokunithemba abadala kakhulu njengomntanabo.
Kuyini okukupha idlabuzane lokuthi ungene kwezombusazi uthi ngifuna ukukhankasa ngibe ngukhansela?
Ye, into engenza ukuthi ngizibone ngena kwezombusazo ipolitiki ngithande ngisasemncane, ngisabukela nje khonaphana sibona kusalabo-Tsvangirai ngisasesikolweni lawo-Robert Mugabe wanginika umdladla wokuthi lami ngilesifiso sokuthi ngelinilanga ngizibone ngisiba ngomunye umuntu ongakhokhela especially iward yami e-17 eBruna Park.
Sikhangela abanye abasakhulayo, ubabona bephatheka na ekuthathweni kwezinqumo endaweni okiyo, ikakhulu izinqumo zezombusazwe, izinqumo zentuthuko yendawo?
Hayi, intsha eningi endaweni yakithi ayiphatheki kwezombusazwe ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi bakutshela ukuthi hayi kudala sivota, kudala abadala bevota kodwa kulatshintsho awaboni utshintsho luba khona le phathi eloku ikhona yahlala injalo, iloku injalo siloku esihlupheka kunjalo so yikho kwenza ukuthi esikhathini esiningi intsha ithole ingakhiwo, because uzabe bethi noma singaze sivote kuyafana vele kuzabe kuloku kungatshintshi lutho.
Lo-ke nguNehemia Sihlahlabani Moyo ubexoxa loTaboka Ncube wawunqoba phela kuward 17 eBruna Park. kwezemidlalo uHitstrick waye ngukaputeni waphinda waba ngumqeqeshi weqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi kasekho. Kubika uJoseph Njanji.
Ustrick udlule emhlabeni namhla ekuseni njalo obulewe ngumkhuhlane wemvukuzane. Untombi kayise Khumalo okhulele uStrick njalo obesebenza esikolo esasungulwa ngumuyi esifundisa abasakhulayo umdlalo kakhilikithi uthi balahlekelwe kakhulu ngokwedlula kwakhe emhlabeni.
This is a very difficult time for me especially because where I am today is because of uHitstrick. Uhitstrick is khule sonke nyathi. When I came back from South Africa, wangithatha uHitstrick. And then ngabuya ngasebenzela academy yakhe eHitstrick Cricket Academy eSuburbs. I didn't know anything about the cricket, but he taught me. And one thing I liked ngaye usithi ungenzi mistake ekuvisele eceleni ithi Ntombi, ngaleso sikhathi webekhuluma ngesiNdebele uza kubonisa kuhle kuhle and nxa u-understand ekutshele futhi uzangikhona. Ngicela ungitshele nxa ungazwisisi kahle into engikutshela yona. Kube ngomunye umuntu ohlukileyo. Thina njengecompany, we've lost a father, a brother, a friend. Usthrick uba ngasoze umbone ezondile. Not even one day bengingakaze ngimbone ezondile ukuthi uyazonda lokhuyana ukuthi umbone ukuthi umuntu usefuthana naye phakathi. Bengihlale enje ngizihlekela. Last week, on the 23rd of August, when they said you would want to say feel one for nil. But hey, Ntombi, I know who talent to say the same feel, but I am gaff. It is a figure lang and you succeed to Zan. Ngicela lisalele bamphini this stuff. Sakuma district ngakho minjalo zaba right at high. Ntombi, uhlunge imbuzwayo. Of science, everyone. But anyway, uNkulunkulu ngasevumile ngizahamba.
Ocubungula umdlalo kakhilikithi uDumi Praise Dlakama uthi uStrick udlale indima enkulu ekuthuthukiseni lo mdlalo ukele eZimbabwe.
Yawu iStrick umuntu sibili oncedise icricket ungakhayela ikakhulu kuluhlu lwakobulawayo ngapha uncedise abafana abaningi ukuthi bagcine sebedlala i-national team. Umuntu owele passion becricket uyayithanda kakhulu. Siyabona futhi wasiyakhela le nkundla ye-cricket iStrick Academy kodwa ayigcine sejikiliziwe ngendaba lezi ezayenzakalayo kodwa lokhu akutshintshi indlela akade yiyo yona. Kubasekeli bomdlalo wekhilikithi ukuthi ngumuntu oncedise kakhulu ukuthi ubulawa yithuthuke emdlalweni wekhilikithi. Silahlekelwe kakhulu ngokuthona kwakhe iStrick.
Uyeletha Nengomasha okomishini ye-Sports and Recreation Commission uthi umhlaba wonke jikelele ulahlekelwe yindoda emadodeni. Uthi i-commission le ikhala lomndeni kaStrick obesele minyaka yokuzalwa engamashumi amane lathoba munomunye ubhubhele epulazini langakibo enyathi. Siyikhangele umdlalo wenguqu. Nansi impumela yemidlalo yesigaba seCastlelaga Premier Soccer League edlalwe namhla. Iqembu le-Highlanders litshawe nge-2 kanyanga le-Chickenini enkundleni e-Barber Fields. Ngokwesibili ukudliwa kweqembu lebhoso komncintiswano walo nyaka we-league ngemva kokuba linqotshwe ngempumela efanayo ngeviki edluleyo ngele-FC Platinum. Iqembu le-Triangle United litshaye le-ZPC Kariba nge-1 kanyanga seGibo. Ukuthi ele-Capes United libe ngujiki lobhanqa 0-0 rele-Black Rhinos emdlalweni obusebhatha ngasenkabazwe. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo ngingujoseph Njanji.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo. Kulungiselelwa ukugcotshwa kukamnumzana Emmerson Mnangagwa abakumandla leZanu-PF City sokumele abantu bekhohlwe bephinde ngezokhetho. Abakumandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bathi sebekhulumisana lenkokeli ye-Southern African Development Community ngokhetho olusanda kuqhutshwa kweleZimbabwe. UHitstrick owayekhokhela iqembu leZimbabwe kumdlalo kakhilikithi kasekho. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesangenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilale.
See Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.